Ya indaba ye-Russia le-Ukraine inzima kakhulu. Iloba i-Ukraine ingaze ithole izikhali, kuzaba nzima ubana impi le iphele masinya. Izanzimela, kuzaba nzima la ku-Russia njalo. Mina ngibona okumqoka okuqakathekileyo njalo okuyisiqokoqela yikubana kube lo mlamulankunzi, kube nokukhulumisana. Ngoba impilo asoze iphele masinya ngokubona kwami, and isilimaze ikakhulu umkhonomi we-Ukraine, walimaza yalimaza njalo i-economy ye-Russia njalo. So kuyabe kuqakathekile ukubana babonisane, bahlale phansi bakhulumisane, kube lo mlamulankunzi. Umlamulankunzi ungaba yi-United Nations kumbe inxusa elikhethwe yi-United Nations. Ngoba impi leyi ayisoze iphele kuhle njalo ayisoze iphele masinya.
Ubona ele-Ukraine lithola izikhali ezingamisana lele-Russia, njengoba sibona ukuthi ele-Russia lisebenzisa izikhali ezisezingeni eliphezulu.
Kungaba nzima kakhulu njengoba amanye amazwe anjengeMelika, la mazwe lawo angamalunga e-NATO esekela i-Ukraine, kuyisifiso sabo njalo ukubana bebone ukubana lokhu abakujongileyo kuvikelwe. Engxenye i-Ukraine ingathola isikhali lezo, singazi ukubana isikhali lezo zinganelisa ukulwisana lezikhali ze-Russia. Kodwa ngoba i-Ukraine ilobungane kumbe ubuhlobo lobunini lamalunga e-NATO, bona bengagcine besitholile isikhali. Kodwa mboni lokhu kuza size ekugcineni, ngoba impi leyi izaqhubeka iqhela i-Russia le-Ukraine bazalahlekelwa ngamasosha labantu. Lomkonomi we-Ukraine lowe-Russia uzalimala kakhulu xa sikhangela nje khathesi e-Ukraine le-Russia ngamazwe aziwa ngokwenza ngokuba le seed oil enengi, o-sunflower lani lani le-wheat ngqoloyi. Kodwa khathesi sokusilela khona lokho. So impi le isibili isilimaze ama-economy e-Russia le-Ukraine kakhulu. Bengaze bethole isikhali abe-Ukraine. Amboni kuzaphela lula, amboni kuphela kuhle lokho. Kumele kudingwe umlamulankunzi ongasiza khona.